Inani leli liphansi kakhulu ngenxa yomango osokumele uZulu awuhambe esiyabhalisa emahofisini aweZEC. Iningi labantu likhala ngokuthi sokumele ligade kabili ukuze liyebhalisa. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela eVictory siyanqoba kanye leyebulawayo Vendors and Traders Association bezimanyene zaba lo mdlalo wenguqu kanye lowebhola labomama inetball elokitshini lesizinda. Abezeki bebekhulumisana labasakhulayo bebakhuthaza ukuthi babhalisele ukuvota. U-District Elections Officer uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthe abasakhulayo koBulawayo yibo abaningi kodwa balutshwana kunani labantu asebebhalisele ukuvota. Ugcizelele wathi ngemva kokuvalwa kwe-mop-up exercise inani labantu asebebhalisele ukuvota lingaphezu kwenkulungwane. Ethi njalo inani labantu bonke abazavotela koBulawayo ngemva kokwehlukaniswa kwabantu kukhwisha labo abazavotela kwezinye indawo ezingaphandle kwakoBulawayo bangaphezu kwamakhulu amabili enkulungwane i-211,468.
EZibulawayo kathe sile 211,000 registered voters after imopas, but we continue registering ngoba on Monday
umqoqi wohlelo lolu olilunga leBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Mbengezeli Hlabano uthe imidlalo le bayenzele ukukhuthaza ontanga ukuthi bayebhalisela ukuvota.
Njengenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, imidlalo le siyenzela ukubana siqoqe ontanga bayebhalisa ukuvota kulelu hlelo olu-ongoing olubizwa kuthiwa ngesilungu yi-biometric voter registration. Ontanga sinanzelela ukubana baningi kupopulation yesizwe kodwa baphatheki ezintweni zokubusa kumbe ngaliko zombusazwe, bangabantu abahlehlela emuva, bahlehlela emuva kakhulu. Sibakhuthaza ukuthi behambe beye-rejista ukuvota, bengarejista ukuvota bengahlali, behambe beyekhangela amabizo abo ku-voters roll. Kulokhu-ke kubizwa ngesilungu kuthiwa yi-voter inspection.
Umqoqi wenhlelo zeVictory siyanqoba uMnumzana Sabelo Siwa uthe bajonge ukwazisa ontanga ukuthi ukubhalisela ukuvota akukavalwa.
Ukuthi namhlanje sihlangene khona phesizinda ya ground singabontanga sikhuthazana sifundisana ngolwazi lokuvota kubana njengabontanga silelungele ukubana lathi sivote nokuthi sivotelwe futhi.
Omunye njalo wabasakhulayo obedlala umdlalo wenguqu uMnumzana Charlton Vusa Moyo uthi uhlelo lolu lwenelise ukukhuthaza abatsha ukubhalisela ukuvota, ethi njalo lithuba labo lokuphatheka enhlelweni zokwakha ilizwe.
Uhlelo lolu liyinto enhle sibili ngoba selwenelise ama-youth alapho ukuthi bebe-involved bephatheke labo esimeni selizwe leli, njalo futhi indlela ekubaletha eduzane ukuze siba-involve uma issues lawo. And then also into enhle nje ukuthi bethole isansi la ukuthi bebe le-education ukuthi yano ukuvota yinto ilungelo labo kumele bekwenza.
Osakhulayo obedlala umdlalo we-netball uNkosikazi Nokuthaba Neshiri laye uncome uhlelo lolu.
Uhlelo lolu ngibona ngani luhle kakhulu especially ebantwini abatsha ngoba sananzele thini abantu abatsha labo banjengabantu abadala yilungelo labo ukuthi benjani bephatheke ezintweni lezi zokukhetha entweni zonezo singinto zokuvota zona. So ngibona ngani luhle lolu especially nxa lubuya ngama-sports, so kuyakhuthaza abantu abatsha, abantu abatsha bayathanda izinto ezinjengama-sports njalo babuya begcwala endaweni ezinje. So ngibona luyihlelo oluhle kakhulu, luyabiza abantu njalo abantu bazazwa bekhuthazekile ukuthi benjani behambe bebhalisa ukuvota labo ngokufika kwesikhathi benjani bebuye bevote njengami njengoba kumele ukuthi ngiyovota. So njengomuntu ose-register
ukhetho lukhangelelwe ukuba khona ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi, njalo ukubhalisela ukuvota kuzaniswa ngemva kwamalanga alitshumi abafuna ukuvotela sebebhalisile edale lokubhalisa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.